Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sangana kweze kuseni mthwakazo omuhle ngolwesithathu mhlaka 21 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abazancintisa kukhetho oluzayo bazabhalisa amabizo abo kumadale enomination court azahlala endaweni zonke zelizwe namuhla. Kambe luzaphathisa na uhambo lukamongameli Mnangagwa emhlanganweni webhanga elikhulu le-Africa ele-Afrexim Bank kwele Ghana, lapho iZimbabwe ebikwa ithole khona isikwelede se-$400 million. Kwezemelika, indodana kamongameli waleli lizwe isisayine isivumelwano labatshutshisi iwavuma amacala ewetheswayo akoqela elokuthenga umbhobho yona isebenzisa izidakamizwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imithethwandaba yenomination court izahlala elizweni lonke jikelele namuhla ibhalisa abantu abafuna ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kuNcwabakazi. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-TCC umnumzana Nelson Chamisa kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa owebandla leZANU-PF bahle bafaka amaphepha abo edaleleli izolo. UChamisa lo Mnangagwa bazancikilana okwesibili kukhetho lukamongameli lonyaka ngemva kokubhuqana njalo kukhetho olwenziwe ngo-2018 lapho uChamisa athi waqilibezelwa. Abancintisa kukhetho lukamongameli bazabhalisa e-High Court e-Harare lapho okuzahlala khona i-Nomination Court. Kuthi abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende bazabhalisa emithethwandaba yabomantshi elizweni lonke jikelele. Abafuna ukuba ngamakhansila bona bazabhalisa emahofisini abomasipala kuzo zonke indawo. Namuhla kulapho ukuzacaca khona kuhle ukuthi ngobani abazancintisa bemele amabandla ashiyeneyo ikakhulu abe-TCC ngoba befihliwe leli bandla lisithe lizabethulela uZulu namuhla selibabhalisile. Ibandla lezaphu lona lithi lanxa lizancintisa kukhetho lwamalunga ephalamende lamakhansila alisoze lincintise kolukamongameli ngoba lingelayo i-$20,000 emele ihlawulwe yilabo abancintisa esikhundleni sikamongameli. Sibuze isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube ukuthi kolwabo uhlangothi kumi njani.
Ilanga lalamhlanje yikho lapho esiqedelela khona amaphepha wonke ekade siwabhala amalanga wonke wona la sibona ukuthi abazamela abantu abebadlale MDC bayazilolonga bayazilungiselela. So siyafaka namhlanje amaphepha sikhangelele ukufaka ama-members of parliament angu-210 wonke ama-constituency lama-PR akhona. Ebe singathi silohlupho khona kuma-council ngoba bekungakapheleli sisi kodwa hayi sikhangelele kufaka inani sibile lingadlula kubo 90% njengebandla le-MDC esibona ukuthi lokhu kutsho ukuthi ukhetho soluqalisile. Sisuka lapha sokusiba yilokhu abakuthi yikarikiriki amabhiza asesemjahweni. Sikhangelele ukuthi siyobamba i-66% leyo esazibekela yona njenge-target njengebandla.
Yebo liza kwenelisa yini ukuncintisa elizweni lonke jikelele Dube njengoba sike salizwa likhala ngokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo iphezulu kakhulu?
imali iphezulu kakhulu lakhathesi asibona ukuthi indlela eyokuthi amabandla aphikisayo ehlule ukufaka abantu ngayethe afaka abantu asale engasela mali yokukampena ngoba sibakhangela ukukhetha oludluleyo umuntu bengena nge-$50 kuphela okusho ukuthi nxa sulinganisa lalamhlanje ubengabe elayo leyo 950 yokuthi ayenze lokhu lalokhuyana okumayelana lokhetho manje kwakhathesi umuntu angavela abhadale leyo mali usala ele mali elilutshwane kumbe usala engasela mali yokuthi agaye amavoti esibona engathi lokhu kuyasibisela emuva njengelizwe ngoba kuzakwenza ukuthi izikhundla kumbe izihlalo ezenza izinqumo zelizwe kube yizinto ezenziwa ngabantu abalemali kuphela abaningi besala emuva ukuhlupheka kwabayivele bengabayanga ukuqhubeka kusiya phambili
kunketho ezedluleyo ezama by-elections sibone ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ngokunjalo libona liseza ngcono yini kulolu khetho
ukhetho lwama-by-elections aluzelwafana ngqo lokhetho lwe-general election isikhathi esiningi i-MDC asizijayelanga ukwenza kuhle kuma by-election kodwa senza kuhle kakhulu ku-general election esikunanzelelayo ngokhetho lwe-by-election oladlulayo yikuthi abantu babengakakuzwisisi okuningi esasikwenza njengebandla asikumayelana lekuhlosa ukuthi silethe ukusebenza okuqondileyo kuma-council e-parliament lapho esasilohlupho olukhulu kakhulu ebantwini abasebechiya ibandla kodwa befuna ukuthi baqhubeke besidla ngebandla zabe zidlela kubo council lapha kubo MP lapha behola kodwa bengasayenzi umsebenzi abawuvotela ngabantu so ekuzameni ukulungisisa khona okwabantu babengakakuzwisisi okuningi kwakhona kusenziwa ukuthi babeqanjelwa amanga lizakhumbula ukuthi siya kukhetho luka-2018 kwakungilamihlanga ikakhulu ese-G40 abantu ababele mali njalo besenelisa ukuthi batshele abantu amanga bawasupport aze abe ngathi liqiniso kodwa sikubonayo khathesi abantu eZimbabwe isikhathi sesidlule baze bananzelela ukuthi hayi ibandla le-MDC likhona njalo ibandla le-MDC lihlose lokhu lalokhu lalokhu
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora sixoxe njalo locubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya
akuza kuba lama-surprise njengoba sisisisile nje ukuthi kule abanye nje ababe bethembe ukuthi bazazuza isikhundla lesi esokuncintisa beswelakele kodwa siyazi nje phela nxa into intsha lathi siyabe sikhangelele izinto ezintsha bazakwakhona abaningi abakhononayo singakhe engxenye kungenzeka ukuthi abanye bengathi hatshi sesisimelela sisodwa singama-independent kodwa bazafanele babekwazi ukuthi hatshi i-politics yeZimbabwe kukalutshwane ukuthi ama-independence abe ephumelele inqoba kodwa kuzakwenzakala nje njengoba into yabantu abaningi akusuze kuswelakale umuntu okhononayo
sesikhangela ibandla leZANU-PF ke lona okukhanya ingani lalungiselela kusese lesikhathi sibona konke kuhamba kuhle yini kumbe lakho kukhona okunye okungaba yingxaki
njengoba sisho ukuthi ibandla leZANU-PF kwakukhanya selilungiselele kodwa phela ngumncintiswano lo kuyanqotshwa abanye bayanqoba kungenzakala lakho ukuthi abanye bengakhonona ngoba phela umthetho kawali ukuthi nxa umuntu efuna ukumela i-constituency njenge-independent abe khona kuzabonakala kuzazuzakala ukuthi abambalwa abeZANU-PF nabo bazakuthi hayi thina sasinqobile kuma-primary elections yikho sifanele sizinqobele sizincintisele sisodwa kodwa angikhole ukuthi kungaphambanisa indlela ehamba ngayo ukukhethwa kwamalunga eZANU-PF njengabantu ababeselungisele kungaba kulokuthula okuthize hatshi ngokwabantu singakhangelela into engenzeka iyenzeka ngoba vele phela ngumdlalo wabantu lo
singathi uhlelo lolu olokuqhutshwa kokhetho vele luqhutshwe kuhle yini izek kumbe kukhona okunye okungabe kukhube amabandla omabili ukuthi lawo engaqhubi kuhle ezawo inhlelo kuvelela phezulu
amabandla ajiyeneyo aphikisayo o-MDCT o-TCC o-ZAPU vele babe bekhonona ngendlela eyayihanjiswe ngayo ibhizinisi ngezekhi ukwakhulu igwalo elibhalwe amabizo abantu voters roll awusoze kuswelakale abantu abakhonona ngakho kodwa nxa ngikhangele ngibona ukuthi inkulumo ezazikhona ngiyazi udade uLinda Masarira lo Linet Mdewe bebehambe edaleni eliphezulu eliconstitutional court ukuthi bekhalakhala ukuthi izimali ezikhitshwayo ziningi kakhulu kodwa siyazi ukuthi uyena uPriscilla Sigumbu wathi yena akuguqulwa siyahlala sinjalo abakwenzeka kathesi nje ukungena edaleni i-nomination court ngibona ngathi kuhambe kuhle ye kuzakhulukhulunywa nje kusasa bona ukuthi indlela abazihambisa ngazo zizaphumelela na kodwa okwakathesi asibona amajaha le yezintombi zigijigijima la maphepha azo kukhanya belungiselela ukuthi befaka amaphepha abo edaleni ele-nomination court layo izekhi ikhanya yayilungiselele kuhle sibili
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kulamakhansila amahlanu eGwanda North athi asetshiyane le MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora futhi athi azancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla le-Triple C. Amakhansila la athi akhethwe ngabasekeli be-Triple C ukuthi ancintise kungela ophikisana lawo. Ibandla le-MDC lixotshe amakhansila amaningi nyakenye lisithi asekela umnumzana Nelson Chamisa le-Triple C yakhe. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma babalisa umnumzana Stanford Gala, ukhansila ka-Ward 1, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu ka-Ward 2, umnumzana Limukani Nono ka-Ward 3, unkosikazi Lobukhosi Malila ka-Ward 4, nomnumzana Nkululeko Malumeja oka-Ward 7, eGwanda North, unkosikazi Lobukhosi Malila. Uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-Triple C.
Ukhansila ka-Ward 2 unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esetshiyane lebandla le-MDC.
Uthi sokusithi kuyangena i-Triple C sahamba ngayo i-Triple C even imhlanu yemgwazo yitade siyenza ngesikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
Umnumzana Stanford Udala ukhansila ka-Ward 1 omunye wabathiya ibandla le-MDC ujabule obekusenzakala kuleli bandla.
UMonzora ubevele engekho visible esigabeni ubekhona nje emaphepheni lokuzothi asexotha abanye ngale waxotha labanye ngale but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe sasihlale sasithulela sithi kumbe hayi into engalamsebenzi sesisizwa ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
Umnumzana Limukani Noni ongukhansila kwa-3 uthi bathethe leli nyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathi engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC.
Incwadi yamakhansila lawa yokuthiya i-MDC yamkelwa ngunobhala jikelelo waleli bandla ezansi emandebeleni umnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC eMatobo lapho kubikwa kuloku kungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho nokuthi ngamalungu edale lephalamende. Siqoqelwa unkosikazi Siduduzi Lemoyo ongumlandeli lebandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 watts sosesimangaliswa ukuthi kathesi i-candidate isibuya ingumadala boyindebeli. Cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isi-right uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe ngoba ngeke sivote thina ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Isikhulumeli se-CCC ezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi abazancintisa ukhetho bazakwaziwa kusasa njengokutho kamongameli webandla leli.
Lezi zikhundla yikuthunywa yikudiploywa, so nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani ubaba engangithumanga ezitolo. Nxa ubaba esethume omunye umfowenu ezitolo ibekezela la uza kuthuma kumbe uyethenza inkuni kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imlando mningi ekhona izaba khona.
Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kuze lamukele incwadi zalaba abafuna ukuncintisa ukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka Uthi eZimbabwe selithole isikwelete samadola aseMelika afika phose ingxenye yesigidi 400 million US dollars kubhanga elikhulu laseAfrika African Export Import Bank kumbe Afrexim Bank. Iphephandaba leHerald libika ukuba uMnumzana Mangutsika utshele intathelizindaba izolo emhlanganweni we-Afrexim Bank oqhutshelwa e-Accra kweleGhana ukuthi eleZimbabwe lilakho ukwamukela limali kuvikile. Umongameli yeMasoni Mnangagwa laye usemhlanganweni lo. Abanye bayabuza ukuthi ngempela itholakele na limali, nanku phela uhulumende ulembali yokumemezela ukuthi usayinelane izivumelwano ezinkulu lamanye amazwe ngenjongo yokuvuselela umnotho, kodwa kusuke kungaphumi lutho. Sixoxelo somabhizimusi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Imphumela yaleyo mhlangano ayikabi ngethokozisayo sibili, nanku ama industries ethu aqhubeka ebhidlika esiya phansi, asikaboni okuphumayo kuhle ku-agricultural sector, asiboni kuhle kuma-industries jikelele asibumbela izimpahla, asiboni ukuthombululwa kohlupho lwamandla kagetsi, silokho esilohlupho lwamanzi kwezinye indawo, le migwaqo iqhubeka ihlephuka, asiboni sithombululo esithembisa kubana ilizwe lingathibilika libe sesimeni sokuthi sibe ngabantu abanga-attracta investment, ngoba phela ukuze senze ama-export lama imports kusamele ukuthi sibele industrial base ele manufacturing sector egcine kakhulu.
Uhulumende ukhala ngokuthi umnotho udilizwa yini osomabhizimusi ngakomo, ngoba lifuna anqotshwe kukhetho, okuyinto elilandulayo. Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho baba Ndlovu okumele kwenziwe ukuze kube lobubelo kwezenotho abantu bakhona ukuphila?
Eqinisweni kankomo, umnotho welakithi uqalise ukubhidlika kuvele kungelama-elections ngitsho. Sesekhathana kulama-elections, ngakhangela khona phana nje ngemva kwama-late 90s kusiza ngapha ku-2000 umnotho wethu uqalise ukubhidlika. Uhulumende okumele akwenze ilokho okuthiwa yikulengisa i-carrot. Sithi thina abumbe sithi i-attractive investment climate in the country. Lokho angakwenza ngani uhulumende? Kumele abone ukuthi ezamandla kagesi ziyalungiswa, kwenzela ukuthi laba abaku-productive sector abasebenzisa amagesi bangagcini belendleko zokuthenga ama-diesel generators, ngoba kuyindleko yona leyana elomthelela ekuthini intengo zezimpahla zibanganani. Uhulumende kalungise ezamanzi, ukusilela kwamanzi kancedise kakhulu kwezokulima kwa-agricultural sector, abone ukuthi uyafaka ama-irrigation systems kanye le-tillage program kubalimi labe sithi thina ama-communal kumbe ama-peasant farmers, abe le-tax regime ezakwenza ukuthi khona abantu bangalahlekelwa kakhulu kundleko zemali abayizuzayo, abuya kume kumbe ehlise njalo lokho esithi i-customs duty, i-tax regime o-VAT, value-added tax, abone ukuthi uyehlisa kwenzela ukuthi abantu bahawukele kuzohlanyela izimali. Abuya njalo akhangele ze-communications, indleko ze-internet connection kanye le-cost ye-data. Izinto embona ngani ziyimgoqo ekuthini abantu bahlanyele kumbe baqhubekisele amabhizimusi abasebenzayo. Abuye njalo uhulumende afake umgoqo kweze-corruption. Kukhona-ke lokho esithi ngama-illicit financial outflows. Imali ziyachitheka elizweni, eziphuma kwezenjiwayo imali ziyachitheka elizweni ngendlela engayisiyo. Uhulumende kaqinise isandla somthetho ekuthini khona i-corruption ingaze yaba khona. Ngaleyo ndlela mbona ngani umnotho welizwe uzathibilika ube sesimeni esiya ebungcweneni, singaze sagcona labo abarana amabhizinisi. Kanti-ke uhulumende nguye lo mlando wokuthi alungisise umkhathi wokuthi kusebenzeke kuhle kulabo abaqhuba amabhizinisi.
UMnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi futhi uyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usesungule uhlelo lokwakha ikolishi le Plumtree Polytechnic College. Iphephandaba leli lithi kulezakhiwo ezimbalwa esiziphela ukwakhiwa. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe lizaqala njalo ukuthengisa izithelo zeCitrus kweleChina kulandela ukumiswa kwaloluhlelo. Lokhu kwaziswe ngumeli weChina eZimbabwe izolo ngemva kokuhlangana lomsekele kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7. Okhulumayo uJemoyo, ngajabula le audio mayingafundo. Siyezwa lama kukhunywa ngemali yaseZimbabwe mayisiqathanisa ledola leAmerica. Masokuthiwa isisithi 1000 ngedola. Nge ngibuza ukuthi kathi abantu bezanuPF ma bekhampena bakhampena bethini ngemali, kodwa bengabanye abantu ube baba lenhloni lama besiye ebantwini. Hayi, lokhu kuyayangisa. Ma kuyathiwa i-3000 i-$3 yini yona le bakubiza bathini ma bekhampena? Hayi, okunye ukuthi bafake bebe leqiniso man.
Studio 7 linjani? La magqwetha lawa abathi abantwana kumelanga bangene emabhawa abangabo kukhuluma into abangaziza ukuthi bathini. Abantu bangene emabhawa nje ngenxa yelokhuzeni yendlala. Abalungisisa umnotho kube lezinto eziraiti elizweni, ikho bazabona khona ukuthi lokhu kurongo lokhu kuraiti. Kathesi ilizwe imali injalo, bona babhizi babheka abantwana under 8 bangangene emabhawa, badleni abantwana mabengangene emabhawa. Abakwazi into abayikhuluma lawo la magqwetha lawa labo professor labi bakhulumani into abangazi. Abayekeli abantu benza into abayenzayo ibanika imali ukuthi balale bedlile. Mabefuna ukulungisa ilizwe, abalungisi umnotho. Akwalibona ngaphi ilizwe lezinto ezithengwa nge-20,000, 10,000 kuyini khona lokhu inonsense enjengayona le? Kambe ma ufuna uyathenga into yelokhuzeni, into ye-$50, uthala imali ngesetsheni, uyithala kanjani imali yakhona? Labo khathesi bathi ilokhuzeni i-government ithi i-announsa ama-fees abhadalwa ngamalokhuzeni ngabantu abafuna ukuvotelwa, i-announsa ngama-US dollar. Waye nga-announsi ngamabhondi lawo? Siza ukuthi uzawabiza wathini i-20,000 pounds.
Studio 7, siyabona indaba zenu, siyabona indaba ezinhle. UChris Gande umtungameli, siyalibonga sasebenza ukusinikeza indaba ezimnandi ezeZimbabwe. Siyacela abantu abasekhaya, mpela abasekhaya, sivoteni. Sikhiphe umbuso khona, sithwele kanzima abantu, especially esigabeni sami, esigabeni sakithi khona fana, esigabeni seMatopo, kubokhezi, ehove, eGwanda, ezitolo zakoChaka, kobhidi, kubantu banathi zamele ukukhipha inhlangano ebuswayo kwathi sifake i-CCC, sifake i-CCC, sifake i-CCC ingene, siye sibone utshintsho.
Studio 7, ngabe linjani? Ngihlile ngiwele phezu kodaba vele ngokwalo. Hhayi, ngiyayizwa izwane ukuthi khona yena eseyiqedile ngakho konke. Akusekho okunye osakulungisayo. Baqedile ngoba vele bona abantu abangamatsotsi. Amatsotsi vele into yawo ayiqeda sipitinyana ukuthi khona abantu bengafuni ukuthi khona vele isitsotsi sawo sidlala ngasiphi. Okwamanje siphila singaphandle kwamazwe. Ngendaba zeZANU-PF leyo, siyafunda asitholi imisebenzi emakhaya. Uyafunda uthole lo umsebenzi wakhona ubhadala imali engayifiksi ngaphi, engancedi ngakuphi. Manje siphila ngaphandle kwamazwe, siyadubeka singaphandle kwamazwe, but ilizwe lakithi likhona, libuliwe yiyo leZANU-PF yangkhona le. Mina ngazi ukuthi naye leZANU-PF yakhona umuntu ovele wayibumbayo wayicabangene, ngokuba okwamanje ilizweni labo beZANU-PF bangkhona bathi bayivotela, abanye bayalamba babulawa yindlala emakhaya. Pho izaziyephelela kuphi lento yeZANU-PF le? Abake banikeza abanye ichance kubantu kona kuchinja kuphi lapho kuchinja khona ngoba vele ivele isilike eqaleni isocha amakhiwa manje uma waxotsha ikhipha umuntu lengqondo ekhaliphileyo wena usala ufuna ukuyenza insimu yakho yokulima udle wedwa iplasi umlungu wayelima ufake ukudla kuma-GMPs isizwe sonke sisile sisuta siholiswa ukudla konke lukhanso kwachabalala indaba yezanuPF mina vele uma likhuluma ngendaba yezanuPF futhi ngangiyahlanza ngoba ukudla konke kuhleka umempinjeni vele yebo
salibonani kustudio 7 hayi thina siyaphila mina ngubaba obuya lapha enkaya umpofu ngiyayizwa indaba yezanuPF ethi khona isilungiselele ukuwina ama-election abatshele ukuthi ukukampena bathi ukuwina ama-elections bathi bona sebewinile vele zingakabekwa nje sebewinile kambe bayakwazi ukuthi bakhuluma labantu abadala abantu abacabangayo abantu abaphilayo oloke baphila kusukela mhla izano ithatha ilizwe ngoba mina ngeke ngithi ukuthi ilizwe likhululeka ngoba likakhululeki lamanje mhla izano ithatha ilizwe lifake esikhwameni sayo bacabanga ukuthi singabantwana yini ukuthi bazosikhohlisa abasitshele ukuthi bona sebewinile bengakazili ukukhampeni so ukuthi babone ngathi bona thina siyizithutha zokuthi asikwazi ukuthi kufanele kwenziwe njani behlulekile kwakho imigwaqo behlulekile ukuthi kube la maphilisi ezibhedlela khona manje bona bathi bawinile yini abayizoyenza abehluleka ukuyenza nge-42 years abasazoyenza nge-5 years leza bantu bezimbabwe sicela livuke bakithi libone indlela eqondileyo votelani noma yiliphi bandla kodwa ngokuya ngokucabanga kwami ngabe kuthiwa kukhethwa nje ibandla elilodwa kuvotele lona kukhitshwe izano bakithi sahlupheka emhlabeni
Studio 7 basakazi abalaleli njani hayi mina ngiyaphila hayi ngiyasiphakamisela amasokisi bathokazi abahle solufikile ukhethu siyosiphakela amasokisi sivote phela sivote bathokazi abakhansila siwafakela phasi ngeblawayo yonke indawo sifakela abakhansila yethu khethu solufikile gcinani mathokazi gcinani bathokazi uthathe umthakazi ithi ngiyabonga
Sanibonani kustudio 7 kanti thina wethu ama-voice note nizavula mhlazana kutheni yimi undlovu etsholotsho lapha emakwakweni ngicela ukubuza kini ngoba sesilama 2-3 years sihlala senda ama-voice note lingavuli kukanti ngisesegoli le sasile-live talk leyana esasiyifonela ngabo-8 ebusuku sikhulume nani sikhulume lomphakathi wonke lozulu jikelele khathesi sokuyindaba yako nokwama-voice note hayi lokhu ungcono likuvale lokhu
lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona nge-WhatsApp lawo emlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika indodana kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden uHunter usevumelene logatsha olubona ngokutshutshiswa kwamacala ukuthi uzavuma amacala amathathu awetheswayo aphathelanelo kungahlawuli imithelo yakhe ngemfanelo kanye lokuphatha isibhamu yena esebenzisa izidakamizwa umsakazi we-Voice of America uthi uHunter uzavuma amacala amabili awokwehluleka ukubhadala imithelo ye-federal taxes ngesikhathi esifaneleyo ngomnyaka ka-2017 laku-2018 Icala lesidakamizwa lona lisukela ekuthini ngo-2018 uHunter wathenga umbhobho waqamba amanga kwabamthengiselayo esithi akasebenzisi izidakamizwa kodwa esazi mhlophe ukuthi wayesebenzisa i-cocaine. UHunter yena oleminyaka yokuzalwa engama-53 ubikwa engasoze apike kodwa ulakho ukufakwa phansi kohlelo olumfakela imigoqo yokuthi phakathi kweminyaka thize kumele aziphathe kuhle engadali amacala iprofession ngesingisi. Kwanele Mthakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamilinkomo lithone kuhle.